Iningi labazali basedolobheni leHarare abekade bebhoda labantwababo ukudinga leyo mpahla loba nje isikolo zivulwe namhla baveze ukukhathazeka kwabo ngesimo kulolu hlangothi. Omunye wabo kungumnumzana Charles Nyoni obekhanya ekhathazekile kakhulu phezu kwalolu daba.
Abazali yibo abadubekayo endlabeni zonke ezenzakalayo. Intengo zingakhwela kuhlupha abazali, abantwana bengaxotshwa isikolo kuhlupha abazali. Lokhu nje kukhanya uhulumende nje kakunakani ngoba akula lutho abalutshoyo njalo kabaphumi ukuthi babuye bazonceda abazali ngokukhuluma ukuthi hayi intengo zingayi phezulu. So kuyamangalisa kuyadanisa nje ukuthi ukuba open for business kwakhona kuba open for business ukubani njengoba thina abantwana beZimbabwe TC esidubekayo siyithi kathi sesesikhangelane namafees asefuna ukuthi abhadale ngama-US dollar wona amabhenki esipha ama-bond coins engatholakali.
Unyoni uthi bekuzaba ngcono ngabe kuthiwa abazali laba balalapho abasebenza khona ukuthola imali yokuthenga ngayo, kodwa isimo esikhona elizweni ngesokuthi iningi labo sebengabaphila ngokuthengisa.
Kuyamangalisa kuyadanisa nje ukuthi ukuba open for business kwakhona kuba open for business ukubani njengoba thina abantwana beZimbabwe TC esidubekayo siyithi kathi sesesikhangelane namafees asefuna ukuthi abhadale ngama-US dollar wona amabhenki esipha ama-bond coins engatholakali. So ama-US dollar khona siwathola kuphi? Kumele ayethengwa nje ku-black market nje edula nje kuyinto nje ehluphayo. Kathesi izinto sezihlupha kangaka, impilo yabantwana beZimbabwe isikhathale kangaka. Abantwana beZimbabwe abayibo abagcwele emgwaqweni abathengisayo abaphila ngokuthengisa, besithi konke abakubambile esandleni bakufake emlonyeni, akula lutho oluhambayo empilweni zethu njengoba nje izikolo sezivuliwe. Kathesi sehlile kalokubhadala ama-fees ngoba imali zakhona ezifulakalayo zinkulu kakhulu.
Lokhu kukhalaza kusekelwe ngomunye njalo umzali wemzini weKhuwazana 4 eHarare, unkosikazi Petronella Siziba.
Nginokudana lokukhathazeka kakhulu ngokukhwela kwendleko zesikolo, ikakhulu istationary lama-inform sesidonsa nzima, le miholo kayikhweli. Ngehluleka lokuyathenga amabhuku ka-ECD ngenxa yokudula. Ama-inform wona wesi intengo yawo isiphezulu.
UZulu kakhulukazi abazali bahlezi bekhala ngodaba lokuqansa kwentengo yempahla yabantwana besikolo edingakalayo lapho izikolo sezivulwa, nganxanye kumele bahlawulele imali yama-school fees eyanelayo. Lanxa uhulumende ehlezi exwayisa iziphathamandla ezikolweni, ikakhulu ezikahulumende lezikamunicipala, ukuba zingaze zaxotsha abantwana abeza bele mpahla enganeliyo, kodwa bakhulumisane lomzali ukuba kuthiweni akunjalo. Baxotshwa mhla zivulwayo izikolo, kuthiwa mabayedinga leyo mpahla kumbe imali ye-school fees. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.